Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo msaka 25 kumbimbitho 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leZANU-PF liqhube ukhetho lwalo lwama-primary elections olokudinga abazalimela kukhetho lwezwe lonke namuhla, kodwa abanye abasekeli baleli bandla behlulekile ukuvota ngoba amabizo abo ebengekho kungwalo zebandla. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa esiphume kufilimu ye-Al Jazeera siziqhenya ngemisebenzi yenkohlakalo ekuthengisweni kwegolide. Umnumzana Hubert Angel uthi akalacala alidalayo. Abesifazana beBethel eGwanda South bathi sebesenelisa ukuphilisa izimuli zabo ngesivande abasisungule ngo-2019. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kuyisiphithiphithi namuhla abasekeli beZANU-PF bevota kukhetho lwabo lwama-primary elections bedinga abazabamela kukhetho lwezwe lonke olukhangelelwe ukwenziwa ngoNtulikazi kumbe ngoNcwabakazi lonyaka. Kodwa bekule ngxabangxoza kobulawayo lapho abanye abasekeli baleli bandla abehluleke khona ukuvota ngoba bethole amabizo abo engekho kuluhlu lwamalunga eZANU-PF. Kubika uEzra Chisaspanda.
Bobulawayo abasekeli beZANU-PF baphume ngobuningi besiyavota, kodwa abanye baphenduke bethukuthele ngemva kokuhluleka ukwenza lokhu ngoba betshelwe ukuthi amabizo abo ebengekho kungwalo ezitshengisa ukuthi bangamalunga aleli bandla. Esitishini esisodwa kuphela lapho bekuvotelwa khona ku-Ward 26 emganwini, abantu abalikhulu behlulekile ukuvota ngalesi sizathu. Abasekeli beZANU-PF laba bathi amabizo abo akhitshiwe ngabomu ngoba inkokheli zaleli bandla zilabantu ezifuna banqobe kukhetho lolu. Omunye wabo unkosazana Selina Chiromo.
Amasenethi sabhala averifywa, but thina amasenethi wonke awakho baba. Yile njengathi sibone ikita mangena, sitholisele 1 out of 9.
Omunye njalo umsekeli weZANU-PF uGogo Mandebele uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngokuvinjwa kuvota libandla lakhe. Ngakho uthi ufuna luphindwe lolu khetho.
Uvuke kuhleni sibili, ngijabulile lami ukuthi ngizovota, ngizofaka ucala. Nga ngifika ngifica ukuthi iseli yethu isenza ngakhona amabizo kawakho kusicaphulile.
Umnumzana Sipho Kandari layo uthi uthole elakhe ibizo lingekho.
Bakufuna abantu ababafunayo yibo abala amabizo abakhona, bazama ukucila.
Obekhangele ukhetho presiding officer kuward 26 umnumzana Ntando Dube ukufakazile ukuthi ngempela abanye abavotanga ngoba amagama abo ebengekho kumasel.
Hlupho nje kuphelele ukukhona ngabantu abangathola amabizo abo. Amanye amaseli abhaliweyo angekho kulawa thina isilamu. Abanye bayakuzwisisa, abanye abakuzwisisi. Yikho nje ongani kuwe wabani kuba nekuyi-commotion indijana that we manage to tackle that.
Ilunga ledale leZANU-PF Politburo umnumzana Chinga Dube uthi ingxabangxoza le idalwe ngabaqhuba lolu khetho okuthiwa bazimele bodwa abe-Forever Associates Zimbabwe Trust. Bona ababikwa bephiwele umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa.
Angikwazi ukuthi kwenzeke abaphambanisile bekabaihanganisa bahlanganisa bona ababiwa okuthiwa yi-PAS laba bangayisobethat abangela amabizo okuyasala kunjani amtoi awulanje singayi.
Endaweni eziningi zemathele North leSouth kubikwa abantu bavote ngokuthula, kukanti emathwanini West kukhanya amaphepha okuvotisa aphuzile ukubuya. Njalo ukhetho kulezi ndawo lubikwa lulakho ukuqhubeka kusasa ngoba abantu bebaningi kakhulu. Umnumzana Christopher Mtswanga isikhulume sebandla le ZANU PF.
Kanti sokuba ukuvota eMashonaland awenzakalanga kuhle ngakho ukuvota ngeke kuphele namuhla ngoba amakhodi akafiki. Iqiniseko kodwa mana ngikhulume noPC ngumunye umnikazi.
Emijeni zasemaswingi okhetho lolukhale lokwenziwa kusasa lungedlula ukhetho lwe-ZANU PF umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelo wazisa uZulu ukuthi ukhetho lwezwe lonke lokudinga amakhansila amalunga ephalamende kanye nomongameli welizwe lonyaka luzaqhutshwa ngaluphi usuku. Ngiyimele Studio 7 igama namu Ezra Jesus Banda.
Kusenjalo uhlelo lokubhalisa abantu abazavota kukhetho lwezwe lonke obeluqhutshwa lugatsha lweZimbabwe Electoral Commission olwe mobile voter registration oluqale mhlaka 12 luqhitshwa kusasa. Phansi kwalolu hlelo iZEC ibiphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni. Isikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa emazweni aseEurope lawe-Americas, umnumzana Hubert Angel, yena ophume kufilimu yomsakazo we-Al Jazeera eziqhenya ngemisakazo yenkohlakalo wethu le umbiko namuhla esithi akula lutho olubi alwenzayo. Umsakazo we-Al Jazeera ngolwesine wethu le ifilimu eveza imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuthengisweni kwegolide kwele Dubai. Kule filimu u-Angel utshela intatheli izindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukusebenzisa isikhundla sakhe ukuzithwalela imali engcolileyo engatholakalanga ngendlela ezinhle efika ku-$1.2 billion angenelayo eZimbabwe zibe seziyisebenzisa ukuthenga igolide okuyimisebenzi yenkohlakalo athi uMnangagwa uyayasi. Kule filimu ukhuluma njalo lo nkosazana Henrietta Rushwaya oke wabotshelwa ukuzama ukuphuma legolide elizweni ngudlu. Kodwa kumbiko wethu lenamuhla u-Angel uthe abe Al Jazeera wabamukela ecabanga ukuthi ngabatshali bezimali abaqotho engazi ukuthi izigilamkhuba. Ulandule njalo ukuthi uRushwaya nguye okhulumayo kule filimu. Kwamanye amafilimu azayo u-Angel uvikwa ephuma ekhuluma ngodaba lwegolide lomkamongameli Emmerson Mnangagwa kanye lendodana yakhe. Kodwa uhle wakulandula namuhla lakho wathi labo kayisibo abakufilimu.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampa bafowembula.
Abesifazana beBethel eGwanda South bathi indlala sebeyizwela kubomakhelwane ngoba sebesenelisa ukuziphilisa ngenzuzo abayithola esivandeni abasakhe ngo-2019 bencediswa ngenye inhlanganiso ezimeleyo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Unkosikazi Angela Dube ngomunye wezakhamizi zeBethel ezingama-42 ezabamba iqhaza zasungula isivande seProgressive Horticulture Garden ngenjongo yokuthuthukisa impilo zazo zincediswa inhlanganiso ye-Hand in Hand. Uma Dube uthi kusukela ngo-2019 beqalisa ukulima kulingadi ngokuthelezela, impilo zabo seziguquke zaba ngcono kakhulu ngoba sebethengisa izilimo zabo lezithelo.
Sinezihlahla, sinenesari, sinemibheda yethu esiyilimayo, embhida, lamabhathanathi, lamatamatisi. Khathesi kunje sinemalemoni angu-1350 asemibili, leyinye ivarayethi amagwava, amapopo, lamagrephu.
Intokozo kamadube labanye bakhe abalima kulesi sivande ivele sobala ngolwesithathu lapho abaqhube khona umcimbi wokuthakazelela ilanga labomama ele International Women's Day lona elinazo emhlabeni jikelele mhlaka 8 kulinyanga. Omama laba babuthane bebukisa isivande sabo beziqhina kakhulu ngemsebenzi yabo. Unkosikazi Gertrude Ndlovu laye ubekhona.
Ngizenzela okuningi kakhulu. Abantwana besikolo ngiyabhatala, ithukela ngiyathenga, impuphu ngiyathenga. Angisakwazi lokhani ukubhoda ngemivini ukuthi ngicela impuphu ngoba ngisebenza phakathi kwalingadi ngizilimela.
Ngaphandle kokulima, abesifazana laba bathayelana imali baphinde bayibolekise kuthi unkosikazi Maria Mkoni.
Sifusha imali ngenyanga ngenyanga, sifusha imali ey50 rand ngomuntu ngenyanga. Singayifusha sesiyibolekisana, singayibolekisana imali leyi sesizala emuntwini. Yasithi ibuya labantwana, nge ungathatha i-100 rand yethu ibuya ile-20 rand phezulu.
Abesifazana laba badukubambana kunhlelo zokuzithuthukisa kubapha amandla okuzimela lokuvikela amalungelo abo. Nangu unkosikazi Siceliwe Moyo, isakhamuzi sesengezane.
Omama kudala sasingabonakali singabantu, omama bebangavunyelwa ukufaka imbono.
Umbuthano wabomama laba ungenwe iziphathamandla zengatsha zikahulumende kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo ezigoqela inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa kakhulu uzulu weZimbabwe eyeDreams. Isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Nicholas Banda uthi balomlando kuphathisa abesifazana ikakhulu kwezempilakahle.
Sikhangele amankazana aleminyaka engu-10 kuya ku-24, siyanika amaphilisi e-family planning, siyanika amaphilisi okuzivikela umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Abekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana eZimbabwe Gender Commission bebekhona labo kulombuthano bejabula ndawone labomama besifande seProgressive Horticulture Garden. Umnumzana Daluhle Sifanda ngumqondisi wale commission emhlubulweni emaNdebeleni.
Sothe commission siyayenza sikhangelise kakhulu ukuthi kathi yiphi imgoqo evimbela ukuthi abafana namankazana bangabi namathuba alingana.
Umqoqo wenhlelo zamabhizimusi kunhlanganiso ye-Endinent unkosikazi uNami Dube uthembise ukuthi bazaqhubeka besebenza labomama beProgressive Horticulture Garden ngokubadingela imikambo emikhulu yokuthengisela izilimo zabo emadolobheni. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBethel eGwanda South ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla.
Ibizo lami ngu-Senator Lillian Chimbias, athi ngikhona ku-opposition iku-MDC Alliance khathesi ke since 2021. Hayi ngachiya. Ijoyine iZANU-PF sibili ngezizathu eziningi. UPresident E.D. Mnangagwa uthathe ilokhuza ipower and uthathe khathesi, kodwa mina mbona ukuthi wakhona oyasebenza efuna ukubambanisa abantu, efuna ukubambanisa iZimbabwe, ufuna ukulalela umuntu wonke. Yikho waforma into ethiwa yipolarity. Umuntu wonke ekhuluma ukuthi thina sifuna lokhu, thina sifuna lokhu. I-open door policy yakhe inhle. Ukhuluma lama-vendors, ukhuluma labasebenzayo, ukhuluma lama-business community, ukhuluma lama miners. And nxa sikhangela i-development oseyenzile, lizabona ukuthi Big Bridge yelichiyeyo 3-4 years ago sintshintshile, sinhle kakhulu. Sokule parliament entsha enhle kakhulu ekwana abantu bonke 210 ukuthi bahlala be-debate
Angikhulumi ngiyakhuluma izinto eziningi, ngikhuluma ama roads, ngikhuluma ama buildings, ngikhuluma ama clinics, ngikhuluma izikolo, bonke lokho kuyenziwa yi Second Republic ekhokhelwa ngubaba wethu u President Edina Nangagwa. Yelina, mina ngithi ukuthi izinto zonke hayi sezihamba azonke ziright. Kodwa mina mbona umuntu ozamayo ukuthi izinto zihambe kuhle. Liyakwazi ukuthi la iAmerica ilama street kids, la iAmerica ilabo abantu abanendlala. Liyakwazi ukuthi kulama areas alabantu abalala phandle, abanye balala under ama bridges. Kodwa sikhuluma ngefirst world country. Lingakhangela iUK layo, ilabo abantu abanjalo abakhalayo khathesi bayakhala ukuthi silendlala. I-government ayisiboni. So mina nxa ngikhangela ukuthi u-president wethu, u-president Edina Nangagwa, uyazama konke ukuthi izinto zibe right.
Abanye bakhonona ukuthi umnotho welizwe uyawa, akula magetsi, izisebenzi zikahulumende zilaholo elithe xaxa, abantu bayalamba, akula msebenzi.
Zana sisi wami, and ngicela nje uzizwisise nanti u-president wethu uyenza into yonke oyikwanisayo ukuthi iZimbabwe abantu bahlale kuhle. Ngithi khona mina khathesi nxa likhangela nje opposition lintshela ukuthi mina ngubani ozangena sibili ekhuluma ukuthi mina ngiyakwanisa. Le confusion ekhona, ngithi mina akula lizwe elingalama problems elingelankinga. Sifuna ukukhangela iSouth Africa, bayakhala lawo, akula magezi. Sifuna ukukhangela oMalawi, sifuna ukukhangela ezinye indawo. IZimbabwe ingcono, yiproblem ekufanele ukuthi thina as a country sibambane ukuthi ibehle, ukuthi wakhona into le iphele eEurope, eAmerica. Nanti abantu abanengi basebenzisa igasi, ielectricity, siphomba ukulayitha nje amaglobe, amalights lanlani. Nanti umntanami omunye oseUK ade ngitshela ukuthi because eUK for example, to warm themselves they've got these heaters in their homes, they cannot even afford that. But if you look at most homes, they use gas, okay? They use solar, okay? So, akula nto singayikhuluma ukuthi no, halabalu, no, this and that. And we have to support our government. But how can we, if we keep on advocating for the sanctions? So, to me, I have no regrets. I joined ZANU-PF willingly. It's my democratic right.
Leyo bekuyinxoxo Senator Lillian Tempios, ilunga lebandla leZANU-PF. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa Wajapi Bango Dube. Sihlaziya udaba lokuguquka komkhathi.
Udaba lweglobal warming babu Gande ludaba oluliqiniso njalo ludaba olwenza ukuthi izinto eziningi zitshintshe, ikakhulukazi isimo somkhathi. Ingakho sibona ukuthi izulu kathesi silisina ngendlela ehlukile kulaleyana ekudala ngisho lokuqanda akusafanani lendlela okwakuqanda ngakhona kudala. Baqinisile abasho njalo ngoba kakhulu okudidemayinayo ukwenza ukuthi sibone ukuthi ngempela kuliqiniso. Ikhona indawo kuthiwa yi-Greenland. I-Greenland lapho okule glacier khona okwenisa khona ukuthi ama-scientists bahambe bayestadisha bayekhangela bayebona ukuthi ukuncibilika kwama ice lawana kuncibilika kungakanani njalo ancibilika ngezinga elingakanani ngokuphangisa ukungakanani ngemva kwesikhathi singakanani okutshengisela sobala ukuthi kathesi ama ice lana asincibilika masinyane ngesikhathi esifitshane nje uthola ukuthi indlela asincibilika ngakhona asincibilika kakhulu okuyinto eyenza lakhona ukuthi ama sea levels akhuphuka ephezulu sigcina sesibona sokuba lezinye sibona lezikhukhula zamanzi izulu lisina okudluleleyo nxa lisina okwesi sikhathi nxa ukuthi ilanga lichiza lichize kakhulu lezinto zakhona azisenzeki ngendlela eyayisenzeka ngayo kudala ngendlela okwakumanisheka ngakhona imbandela yakho khona lokhu kathesi izinto ziningi ezigaywayo njalo labantu sebebaningi emhlabeni abantu abathenga lezi mota esizidrayivayo izimota ezikhipha ama-emissions amaningi ayenza ukuthi kube i-global warming ibe khona okuyinto abantu abanye abantu abaningi esingakunanzeleliyo sithi kwesi sikhathi nxa kukhulunywa sikuthatha ukuthi hhayi yizinto zesikhiwa kodwa noma into zengaphi kodwa-ke nxa sisiyakhangela ama-floods nxa esenzakala noma ukungani kwezulu nxa kusenzakala akwenzakali emazweni amakhiwa kuphela kodwa kwenzakala umhlaba wonke jikelele okutshengisela sobala ukuthi kufanele ukuthi ngabe udaba lwe-global warming ngabe lungenelelwa nguwe wonke umuntu sibone ukuthi omunye lomunye umuntu ukhona indima ayidlalayo to ensure ukuthi siyakuvikela lokhu ukuthi kungaqhubekeli phambili indaba ye-global warming
manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ikakhulu kulabo abavela emazweni afana leZimbabwe abangani belokhu bengela bengakholwa ukuthi kuyenzakala
kudingakala uhulumende ukuthi aqhuquzele kakhulu ikakhulukazi uhulumende lo okhangelane lezi environment ukuthi bazame ukuthi basondele ebantwini babhode ilizwe lonke jikelele bakhumbuze abantu ukuqakatheka kokuthi abantu baziphathe njani emhlabeni ukuba conservative ezintweni esiphila lazo noma ezinto esiphila kizo ikakhulukazi kwezinye indawo into ezifana lokuthi into zokuavoida ama-high emissions ayiyo akhoza kakhulu ukuthi kube ukufudumala komkhathi okubizwa kuthiwa i-global warming ukufudumala komkhathi lokaleko okugcina kusenza ukuthi izinto zingasakhontroleki kuhle kudingakala ukuthi bakufake kuzwakale kuhle ngisho lasezikolo abantwana babafundise abantwana kube yi-subject eqakathekileyo ngoba ingumgogodla wempilo zethu ingumgogodla wempilo zethu njalo ingumhlahlandlela wekusasa lethu ukuthi kusasa lethu lingadifayine kanjani ngoba kungenzeka ukuthi sigcine siphile enkangaleni kungenzeka ukuthi sigcine siphila impilo esingasozenelisi ukufuya esingasozenelisi ukulima ngenxa yesimo somkhathi so kuqakathekile kakhulu lokuthi senelise ukuthi sibekwazi ukuthi singakumaneja njani ukuzama ukuvikela ukuthi singazitholisi kukhalamithi efana lena leyo ukuthi sigcine sisiba lokulahlekelwa kwezinto eziningi kakhulu ikakhulukazi imfuyo kube sesithi kakhulu ngezokulima ukuthi lathi thina abantu ekugcineni kuyazokuyikuphela kwethu ngoba nxa singatholi ukudla kutshengisela sobala khona ukuthi lathi sobe singaselayo ukuthi sizoba lenqubekela phambili enjani empilweni yingakho kufanele ukuthi abakufake kube yinto eqakathekileyo ukuthi kufundiswe kwenelise ukuthi kungene ezindlebeni zabantu kungene ezinhliziyweni zabo babone ukuqakatheka kokuthi abantu singazivikela njani endabeni ye-global warming
lo-ke bekungumnumzana Tifa wajabi Bango Dube bebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilala
siyabonga Chris kwezemidlalo kumidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namuhla iHighlanders inqobe iBlack Rhinos nge-1-0 FC Platinum layo inqobe iCranbourne Bullets 1-0 kwazothi iChicken Inn yanqoba iSimba Bora nge-1-0 layo iHerentals 1 Greenfield 1 Caps United kepekepe Bora 0 Ngezi Platinum 0. Kuhlelo abaculi bethu namhlanje lomculi we-hip hop odabuka eManama eGwanda uFatso Mafatso ogama lakhe lokuzalwa nguSipho Ndebele. Ufatso ucula ikwele South Africa njalo lapha uphethe idlalate lakhe elitsha.
Faso mafaso mwana musutu emeti DDS Chikama ngufato isponga mafaso usalansa ntumbani That's the people who say, don't you see, I'm never check out my trolley. Tell me, I'm a people who not, money talk to you, and look, I'm petty jumbal. I'm not learning it all, but I can't just sit when you call.
Okokuqala ngizothanda ukubingelela abalaleli nabalandeli endimini omculo ngaqala 2016 ngisiza amanye amaqembu then ngo-2018 indlela zami zama statistic 2020 ngaqala ke ukuzimela mina hayi e-studio ngayikhafula amagama athintsha umhlaba then ngaqhubeka ngishaya ama-single track ngayokhupha i-albhamu yami yokuqala last year okwamanje usebenzisela ku-albhamu yesibili
utshele malum Papa gama pashi balu, kuba jeleni yes, nengo mone gulunga, neki tiza matos, bebe gaga chunge swa, wange swa swa. Every time I miss you, I feel crazy.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mangabe ufuna ukudownload noma ufuna ukuthenga online ukhona wonke ama online store then indlela zokuxhumana uFacebook Mfatso Mafatso Music Entertainment Instagram Mfatso Mafatso Twitter Mfatso Mafatso TikTok Mfatso Mafatso na ku YouTube Mfatso Mafatso yonke indawo nje ngithola Mfatso Mafatso then inombolo ungithola ngalezi inombolo ezithi 0733-760-677 usufaka ikhodi yala eSouth Africa mangekho eSouth Africa ngoba mina ngilana eSouth Africa
abalandeli ubatshiyela wapha amazwi
ngithi ngiyabathembisa okuhle kuphela zoqhubeka uyenza umsebenzi omuhle uzobajabulisa
Sugar madoda, fatso mafatso, insizwa yasemanama eKwanda. Esabela ke kamnandi lapho esiqhivela uhlelo lwethu. Likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo. Kusasa, olivale lisayo yimi oyeno untunga milinkomo. Kololokwana kwamatukanduna, gomba lume lakavuna mai nembeleko. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.